Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 26 ngomfumfu 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuke udlakela edaleni lePhalamende lapho amalunga esifazana athi abanjwe khona amavele lezibono ngamapolisa esilisa adatshulelwa impahla zangensitha.
Lokho kwasuka kudala uyakhumbula ngesikhathi se uprising yenzakala eBedbridge abantu beprotesta ngama import bans kwakuyisikhathi sokuthi abantu babemelele ukuthi upresident esitele ekhulume something.
Ikomiti edale lePhalamende ebona ngokuthuthukiswa kwabensundu ithi obengumphathintambo walolugatsha umnumzana Sevia Kasukuwere kumele abotshwe kudaba lokunyamalala kwemali yemigodi yemarange.
Angibone ukuthi ukuzanceda ama-rankings kakhulu ngoba udubo yikuthi imithetho bani ekhona nxa ufuna ukuthi uqale ibhizinesi lakho.
Ibhanga lamazwe omhlaba ele World Bank lithi eZimbabwe liqhubeka ligxila ekubeni ngelinye lamazwe angalungelanga ukwenzela khona ibhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela edale lePhalamende namuhla ngemva kokuba amalunga ebandla leMDCT evimbe ukuxotshwa komunye wawo umnumzana Costa Machingauta ngoba ubegqoke ibhatshi elilembala yefulegi yeZimbabwe. Ekufuqaneni okwenzakeleyo amanye amalunga edale awesifazane athi amapholisa esilisa awaphumputhe emzimbeni okungafanelanga. Ewabamba izibono lamavele awadabulela impahla zangensitha. Ngasikhathi sinye lokhu kusenzakala, ilunga letajamuka sesijikile umnumzana Silva Nosimudzova utshengisele phandle kwedale lePhalamende ezibophe ngensimbi ezandleni lenyaweni esola amalunga edale phezu kokwehluleka kwawo ukulwisana lodlakela kanye lokuthunjwa kwabantu elizweni. Kuviga intathelizindaba yethu uMavis Gama.
UMachingauta omela isigaba sebudiriro edale lePhalamende ugcineze khitshelwe phandle kwedale wasiwa ehofisini yamapholisa ekule ndawo. Uhulumende wethula umthetho ukuthi umuntu ozalungisa kumbe uthengisa iflag kumbe impahla elombala weflag uzabotshwa. Embe phansi amanye amalunga eMDCT esithi okuzenziwa luze lulungisiswe lolu daba lokungena kwamapholisa edale atshela obephethe isikhundla sikasomlomo unkosikazi Mabluchi Nomona ukuba abasoze bahlonipha imithetho yedale amapholisa engaqhubeka engena edale. Omunye wamalunga edale unkosikazi Susan Matsunga utshela uChinomona ukuthi ebanjwe amavele ngamapholisa esilisa. Kuthi elinye njalo ilunga leMDCT unkosikazi Lwazi Sibanda uthi amapholisa emdabulele impahla yangensitha njalo amanye amalunga esifazane athi aphumputhwe imizimba ngendlela engayisiyo. Aphethe ephuma la malunga ebandla leMDCT etshengisa ukukhonona kwawo phezu kokubotshwa kukaMachingauta. Kodwa weZANU-PF eqhubekele phambili ngohlelo lwedale kade kulusuku lokubuzwa kwabaphathintambo imibuzo ehlukeneyo ngemisebenzi yengatsha zabo. Abomsakazi weZBC ohlala usakaza okwenzakala edale ngolwesithathu maviki wonke kawusaqhubekelanga phambili kusenzakala lesi siga kuhle kwangeniswa ezinye inhlelo. Ngesikhathi sisiya emoyeni bebesemapholiseni bonke abeMDCT abethesa amapholisa umlandu wokuhlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo ezivalisa ukuphumputhwa imizimba yabo lokudatshulelwa impahla. Ngasikhathi sinye umnumzana Mjova womkhankaso wethajamuka sesijikile ubetshengisela eyedwa ephandle kwedale ekhonona phezu kokwenza kwala malunga ukungalulungisisi udaba lokungathembeki kanye lokunyamalala kwabantu elizweni okubalisa uItai Dzamara osedlulise umnyaka engaziwa lapha khona ukuba usaphila nalo bahachi. Umjova ubegqoke impahla efana legqokwa izibotshwa ejele njalo ezibophile enyaweni ngamanketane lezandleni ukubonisa uZulu ukuba esephila njengesigqili elizweni lakhe ngenxa yobukhokheli obunganakekeli izizalwane zalo. UZulu ubuthene elalele obekuchiwa umjova bucwadlana ledale lephalamende lapho kuhlangana khona umgwaqo uNelson Mandela lo 3rd Street ethi uvumelana lalokho abekutsho. Omunye walabo abekade belalele nguZisunko Ndlovu kesizwe imbono yakhe.
Lokho kwasuka kudala, uyakhumbula ngesikhathi se uprising yayenzakala eBedbridge, abantu beprotesta ngama import bans. Kwakuyisikhathi sokuthi abantu babemelele ukuthi upresident esitshele ekhulume something ngalokho okwenzakalayo elizweni. So kathesi ungabona abantu abanje bekhuluma, I think lilungelo labo kufanele ukuthi bekhulume bechisifiso zabo. Ngiyavumelana ngalokho ukuthi akula nto imbi ayikhulumileyo.
Elinye njalo ilunga lethajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi laye utshela intatheli izindaba ukuba usekela obekumunyethwe ngamazwi kamjova.
Inkulumo kaSilvanos seyikhuthaza kakhulu, mbona ungani ukhuluma emele ilizwe lonke etshela uZimbabwe wonke jikelele ukuthi into zimi njani elizweni leZimbabwe. Ikhonona ukhonona kwakhe lilizwe labantu bonke abaseZimbabwe. Ngalokho siyakukhuthaza kakhulu sithi abantu uZulu weZimbabwe ngabuye ngolwesithathu oluzayo bajoyine uSilvanos betshengisela labo ukukhonana kwabo lokungathabi kwabo ngento ezenzakala elizweni lethu leZimbabwe.
Akazange aphazanyiswe ngamapolisa omjova ngesikhathi esethula inkulumo yakhe okwemizuzu efika phose amachuma amathathu. Ube seqedile ngesikhathi amapolisa ohlangothi le-riot efika lapho kade jengisela khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ikomiti yedale lephalamende ebona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho ithi onke wabanga umphathintambo walolugatsha umnumzana Xavier Kasukuwere kumele abotshwe phezu kokunyamalala kwemali yemigodi yeMarange. Imali le yayingeyokuphathisa isigaba seMarange phansi kwesikhwama sezabelo esezimunya Marange Community Share Ownership Trust. Njalo yayifika kumadola ayizigidi ezingamachumi amahlanu i-$50 million. Ikomiti le iphe amapolisa amaviki amabili ukuthi abe sebophe uKasukuwere. Umbukiso weza amabhizimusi asacathulayo o-International Small to Medium Enterprises Expo 2016 usungulwe lamhlanje eHarare. Amabhizimusi la etshengisa imisebenzi yawo lempahla ayilungisayo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumbukiso oqhuqwa lugatsha lokuthuthukiswa kwamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi usungule eHarare International Conference Center HICC ungenwa ngabasebenza bezimele, amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi, amakolishi kunye lamabhanga. Unkosazana Clara Ndlovu esebenzelana lebhizimusi le-African Paper Makers uthi balungisa amaluba besebenzisa amaphepha ake asetshenziswa, i-recycled paper ngesilungu.
Into ezinjengamaluba to decorate ifo ama events anjengemchado even okwendlini to decorate izindlini amaluba emchado ama invitation cards into ezinjalo
konke lilakho.
Yes, ama diaries yokubhalela incwadi zokubhalela zelela ngoba into engani intsha abangayijayelanga, so ibangani bayithakazelela abantu abaningi especially abachadayo.
Umnumzana Martin Kwaramba owenhlanganiso ye-National Handcraft Center uthi basebenzelana labamabhizimusi anje labantu makhaza bevela kuzabelo zonke zelizwe.
Tshengisa ama-crafts avela emaphandleni, ama-provinces amaningi-ningi. Sile ngcebethu ezivela eMathebeleni North, sile ngcebethu ezivela futhi eMashonaland West, sile ezinye ngezenkayi lapho ezikhona la, ezinye ngezeBhinga, ezinye zemashimbo leza. Silombazo njalo vele lokuze ebhinga le mashingo la amaqhaga lelo wabona yena.
Unkosikazi Itariro Charakupa oyeluka ingcwebethu elungisa amacici kunye lezibuko uthi njengamabhizimusi asakhulayo ubona umomodanisa kakhulu kulinganiswa lakudala ethi abantu sebekhetha ukugcina imali yabo beyisebenzisa kokuqakathekileyo empilweni zabo kuphela kunokuthenga imisebenzi ye-athi ethi olunye udubo yokusilela kusizo lwemali ukuba bethuthukise amabhizimusi abo kunye lendawo zokuthengisela. Umnumzana Kwaramba uthi inhlanganiso yakhe iyaphathisa lakulolu daba lapha nalaphaya. UKwaramba uthi ukhuthaza abasemaphandleni ikakhulu ukuba bengasaleli njalo bafike emahofisini abo bezwisise ukuba bangancedakala kanjani.
Ngingakwanisa ukubamba ama-officers abe Community Development and Women's Affairs bakwanisa ukuthi besincedise ukuthi sisebenze sibambane lapho.
Uhulumende usungule ugatsha lwamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi ngomnyaka ka-2000 waphinda wasungula inkampani ephathisa amabhizimusi anjengezikwelete iSETCO ngenhloso yokuwathuthukisa ukuba ephathise kukwengezelela kwemisebenzi elizweni. Kodwa imizamo le ikhanya isehlula ngodaba lokusilela kwemali yokuyisekela. Lo mbukiso uqhubekela phambili uphela ngomgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Ibhanga lamazwe omhlaba ele World Bank lithi eZimbabwe liqhubeka ligxila ekubeni ngelinye lamazwe angalungelanga ukwenzela khona ibhizimusi. Embikweni eliyoyethule namuhla, ibhanga leli lithe phakathi kwamazwe angu-191 eZimbabwe lihlezi kuzinga lekhulu lamachumi ayisithupha lanye i-161. Nyakenye belihlezi kuzinga lekhulu lamachumi amahlanu lanhlanu i-155. Lokho kuveza sobala ukuthi umumo oselizweni uqhubeka usenqabela abakwamanye amazwe ukuze evule amabhizimusi eZimbabwe. Kutsho incwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Udubo esilalo khathesi ku-economy yethu yilo elisenza ukuthi sehle kuma-business rankings lawana, ngoba khathesi ukuthi uqale i-business lapha sekulama-import license, sekulokunye okuningi kakhulu. Njalo sesikhohlwe ukuthi sike saba le one-stop shop concept ebesithi sizayisebenzisa ukuthi abantu bakwanise ukuthi bavule ama-business abo ngendlela esiphangiphangi. So njengoba i-economy yethu isihlupheka kanje, kuyabe sokulokufumbathisa okuningi okwenzakalayo nxa ufuna ukuthi uqale ibhizinisi lakho.
Uhulumende seke wakhuluma ngokuthi uphakathi kokuguqula umthetho we-indigenization, wona obonakala ngabantu abaningi njengomthetho oxotsha osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuza eZimbabwe. Alubana uthe waguqulwa lumthetho, ubona sibanganeno yini njengelizwe njalo sikhwela kuma-rankings awe-World Bank?
Angibona ukuthi ukuzanceda ama-rankings kakhulu, ngoba udubo yikuthi imithetho bani ekhona nxa ufuna ukuthi uqale i-business lakho. Yilo udubo. So even bengathintshi Indigenization Act ukuze ibe yi-act engcono, kuzaba lo dubo futhi, ngoba nxa ufuna ukuthi uvule i-business wena, ulama offices amanengi, ulama approvals amanengi afunakalayo ukuze uvule ibusiness lakho. Ukuze uzuze ama approvals lawo, amanye angkhona uyabe usubhadala abantu ukuthi bakunike ama approvals. Yikho thina sisithi uhulumende kumele atshintshe indlela abantu abavula ngayo ama businesses, njalo kumele abone ukuthi i-economy engayivuselela yini ukuze i-economy iqalise ukusebenza njengalokho okukhangelelwe ngabantwana eZimbabwe. Ngoba nxa i-economy ingasebenzi, nxa kungela production lapha eZimbabwe, kuzaba nzima ukuthi abantu bavule ama-business.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi kwezenotho, sixoxela eseHarare. Isimo sabe sifazana eMelika sikhangelelwe ukuguquka nxa unkosikazi Hillary Clinton omela ibandla lamaDemocrats enganqoba umnumzana Donald Trump oyebandla lamaRepublicans kukhetho lokudinga umongameli omutsha weMelika oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Lo ngumbono wezinye izizalwane zeZimbabwe ezithi zibona unkosikazi Clinton emnqoba umnumzana Trump. Vakona njalo abanye abathi loba lokho kuza kwenzakala eMelika kuzathatha isikhathi eside ukuthi kube lo mongameli wesifazana eZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele unkosikazi Sandiswe Buhle owanqoba kumncintiswano weMiss Earth ngomnyaka ka-2014.
Ungananzelela ukuthi uJoyce Banda yena lo engikhuluma ngaye wayengupresident weMalawi ngo-2012 kuze kuyefika ku-2014. IMalawi is a neighboring country of Zimbabwe. So yinto leyana ukuthi kungaba kulokhe kuyinto esiyibonayo njengabatsha. Siyabona lathi ukuthi singenelisa ukuthi singene kuleyo space la.
Wena njengomuntu wesifazane ungajabuliswa ngumcabango wokuthi kwenzekala ukuthi umongameli owesizwe esinamandla kulawo wonke amazwe emhlabeni abe ngumuntu wesifazane.
Hayi, khonokho kuyajabulisa sibili ngenxa yokuthi isikhathi esiningi nxa abantu bekhokhela nxa sebesenza izinqumo lama-decisions babesenza sebebona labo ukuthi kulomuntu wesifazane onguye okhokhelayo la uyabe sesikhulumela la uyabe senelisa ukuthi ilizwi labafazi lizwakale emhlabeni wonke jikelele. So mina kuyangithabisa sibili kuyaba lakho yi-example enhle sibili ebantwaneni abasakhulayo nasebantwini bonke abasemazweni ukuthi ma ilizwe elikhulu kuwo wonke amazwe lienelisa ukuthi lithathe layo indlela yona leyo eyokufaka umuntu owesifazane ukuthi ebe ngumkhokheli kanti amanye amazwe lawa amancane kuwehlula ngani. So kuyabe kuyinyathelo enhle sibili.
Sikhuluma nale ndaba eyama-decisions nombono wakho kukhanyelele ukuthi kuyini ongenziwa ngunkosikazi Hillary Clinton angaba ngumongameli wasemeli.
Ezinye izinto esizikhangelelayo thina yukuthi kutholakale izinto ezinceda abafazi abaningi kodwa obviously nxa sehlangana labanye abantu abavele kwamanye amazwe siyabe sesifake ezinye indaba ezabomama ukuthi zibe sezisiya phambili.
Lo ngunkosikazi Sandiswe Bule owanqoba kumncintiswano weMiss Earth ngomnyaka ka-2014 obekhuluma lo Mike Wobe weStudio 7 eseHarare. Ku-Life Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngodubo lokusilela kwemali ezigodlweni zabameli beZimbabwe kwamanye amazwe olubikwazo lufike kusibanga esibi. Lithini ngalokhu? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eAmnesty International sisole kakhulu ilizwe leGambia ngokusuka kumthethwandaba weInternational Criminal Court. Izakhamizi zakwele Iraq zibikwa sezibuyela emizini yazo eyayidunjwe ngabalwa becatsha abe-ISIS kulandela ukukhululwa kwabo. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa ngokwenzakala kuzigodlo zeZimbabwe ezisemazweni atshiyeneyo lapho ezithwele khona nzima ngenxa yokusilela kwemali ekhaya. Kubikwa izisebenzi zezigodlo zeZimbabwe eziningi zithwele nzima ngokungatholi iholo ngemfanelo ngenxa yokusilela kwemali. Ezinye njalo kukhanya kazisathelelwa inhlawulo yokuhlala ezindlini zabanikazi. Izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni amaningi zithi lokhu sokwenze ukuthi zingatholi ezikufunayo kuzigodlo lezi. Sexhume isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika unkosazana Musa wenkosi Ndlovu. Otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi isigodlo seZimbabwe seMelika kasincedi ngalutho.
I-embassy yethu ayikho efficient. Indawo enzima ukuthi uthole abantu ngoba kwezinye isikhathi uyachaya ulombuzo abaphendula ifoni. Nxa ufika khonale ufike bakumise kulela ngengafika abathi sicela limele ngale kulabantu bemzini. Angithi lathi ngabantu bemzini. Kulomngane okade ehleze emelele i-passport yakhe besifikile khonale. Ihleze insuku yabona bemelele inyanga. Wachaya uthi sendilokhu ngichaya akulamuntu ophendulayo. Bengicela ukuthi uyeni ngicingele ukuthi i-passport yami ngingayithola njani. Ngafica kukhiwe kungela muntu.
Wagcina usenzani ke usekhona ngale?
Ngathi mile kwakulomnye ubaba ngazi ukuthi isikhundla sakhe ngesani kodwa wayelamakhe wamvulela wathi ngiyena ume phakathi. Wasenceda ngokutshayela umama lo kwakumele abe lapho umama lo wathi mphumile ngaye ebhanga. Futhi umuntu angaphuma ebhanga achiye kungela muntu okhangeleyo ngesikhathi somsebenzi. Ngagcina melele ngiyabona kwadlula ihola. Wakhona ephenduka ngase ngiyiphiwa ke and ngibona ukuthi umuntu yena lo engacina ngikhulumelayo ayisuye kwakuvele emela bekhona kwacina kubuye omunye umuntu so ukuthi lo wavele wahamba ihambo zakhe ngesikhathi somsebenzi.
Ye nxa sukangele wena kujalo ukuthi abantu bahambe khona le embassy bathola abakufunayo kambe khona vele uyabo kudinga kuyabe khona yini njalo kunceda ngani kuba lesigodlo seZimbabwe khona bemele.
Uyabufisa ukuthi ukubuze kumbe bakuncedise ngamaphepha lawo kumele ukuthi agcwaliswe kumbe ukuthi ulungise ze passport but into eziningi abazenzi lapha kuyabe kuyikuthi ayigcwalisa lapha kuzathunyelwa ekhaya kumbe uthole umuntu ozakuhambisela khona ekhaya. Imsebenzi yabo abayenzayo imlutshwane lakho isikhathi abasipha sona silutshwane abasebenzi ngesikhathi engathi singanceda abantu ngoba ukuthi bavule isikhathi esifitshane but ukuthi ubafice labo bengekho ngesikhathi leso obadinga ngaso.
Ungathi wena ongabe ukudinga kusigodlo seZimbabwe eseMelika uyabudinga uncedo olunjengani ikakhulu?
Ikakhulu ku-renew i-passport. I think into abantu abaningi abayilandayo ukuthi bathole ama-form lawana ukuthi agcwaliswe ngoba ayikho iform liyana ngoba yibo kumele bayigcwalise wenze la fingerprint ukuthi khona uzayithatha uyithumeza ngazi kulezi nsuku ukuthi bona basayithumeza yini kodwa abanengi bayathatha iform liyana bayithumele ekhaya kumbe umuntu ahambe la inxa siye ekhaya.
Isiyeza ukuthi ke kulezi godlo lezi engazani ke eZimbabwe lehlule ukuthi lisigcine emazweni amaningi atshiyeneyo kambe ubona ngazani ke kungavalwa yini kumbe asithi kholakale ko-Egypt kube khona ingxenye eMorocco kuphela umuntu lo abesegangela iNorth Africa yonke kambe bangenza njani akuba xwayise nje khona.
Hayi kunzima kodwa kunganceda ukuthi babe khona ezindaweni ezehlukeneyo ukuba khona ngisho ukuthi babe khona sibithi banganceda abantu kungaswele ukuthi umuntu azaye kwelinye ilizwe ukuthi ayethola uncedo lwabantu besigodlweni ukuthi nxa lizawube lilamahhofisi lawa yenzani imisebenzi enceda abantu kumbe likhuluma izikhathi ezimisiweyo lisebenze ngezikhathi zona lezo.
Ye sesikhuluma ke sesiya phambilini ubona ngazani ke izigodlo lezi azigcinwe kumbe zidilizwe ubona njani?
Azigcinwe kodwa sicela benze lokho okumisiweyo ngoba okwakade sikuphose kufanele ukuthi azikho ngendlela abasebenza ngayo.
Siyabona ukuthi izizalwane seZimbabwe ziningi kakhulu esisemazweni kodwa ubona ngazani zonke nje bayazinceda kumbe kugcina vele zibengasancedwa abantu?
Abanye bayathola ukuncedakala abaningi ibakhala ngalo khona okhe ngikhala ngakho ukuthi uyahamba usithi uzathola uncedo ugcina ungalutholwanga. So kuyokuthi umuntu aze aqonde ukumelela ukuthi aze ayefika khona ekhaya ukuthi enze lokho afuna ukukwenza.
So ke nxa udinga ipassport asithi udinga ipassport kona ngale bayenzana okonye kwangkhona ukuzucina uyithola
iningi lethe sivele singapha angithi seza silawo so kuyikuthi uthole ukuyirenew abakhona bethatha angikhole ukuthi babasiza lapha ngoba abantu batho khona ukuthi even lo renew batshela abantu ukuthi kufuna umuntu abe lesithupha abanye basuke ekhaya bengelazithupha so ukuthi lina aliphi izithupha lapha manje lithi umuntu enze njani kwenza kube nzima sibili ukuthi abantu bathole usizo abaluswelayo kuzo lezo zikolo ukuthi kumele benze bengelezelele izinto abangazinceda ngazo abantu bengafika ngekhaya
yes ake sizokuthiwa kufunakala lamalong birth certificate i-birth certificate enganindi ngambe khonapha iyatholakala kumbe kumele umuntu eqinise ekhaya
lapha ngilaqiniso kodwa nxa ufika kule ndawo ababhalile into abanceda ngazo kodwa angeza umuntu esithi uke wayithola khona le esikolweni kumbe leso sithupha sithole ngoba ikakhulu bona laba abaswele izithupha anti lakho ukuthi uzithole isithupha kufuneka leyo birth certificate and angikhole ukuthi bayakwenza lapha
Ilongo nkosazana Musa wenkosi Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala khona apha eMelika obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 Kwezemidlalo namhlanje iqembu lenguqu ele amagagasi yilo eselikhokhela kungalani yemiklomelo esigabeni se-Southern Region Soccer League ngemva kwemidlalo ebikhona namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lemagagasi linqobele Talent Vision nge-1 kanyaya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni White City kobulawayo. Lahle laqansa lahlala phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo ngamachumi amahlanu lathoba mnembili ngemva kokudlala imidlalo engamachumi amabili lesikhombisa. Ohlohlelele iqembu eliphuma edolobheni le-Victoria Falls ngu-Clifton Mwale yena olitshayele emambuleni sekusele imizuzu emihlanu ukuba umdlalo ufike emaphethelweni. Umqeqetshi weqembu lemagagasi uzibonele Ncube utshayele abafana bakhe ihlombe ngokunqoba kwabo esithi umdlalo wanamhla ubungumdlalo onzima kakhulu.
I think abafana badlale
Iqembu beselilesikhathi eside lihlezi phezu kwengalane lebantu Rovers lehlela ahlala endaweni yesithathu ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyanga lemakomo emdlalweni obuseluveve. Kundawo yesibili kuhlezi iqembu lebulawayo Chiefs lona elinqobele ZPC Wange nge-1 kanyanga emdlalweni obusenkundleni Hartsfield. Iqembu le-Chiefs lile miklomelo ngamachumi amahlanu lesikhombisa ikanti le-ZPC Wange liyaleli lokhu lile miklomelo ngamachumi amahlanu lane. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu le-Wange Under 20 libe nguJikilobhanqa 1-1 leqembu le-Boso 90. Ngomgqibelo ozayo amaqembu ahlezi phezulu athele emagagasi kanye lelebulawayo Chiefs azadibana enkundleni eluveve. Iqembu le-ZPC Wange lizadlala lelendlovu yanyathela eWange. Iqembu le-Black Boots lizemukela elebantu Rovers enkundleni eFairbridge. I-Victoria Falls Tigers izadibana le-Cas Mine enkundleni eChinotimba. Kuthi iqembu le-Boso 90 lizadlala lele-Talent Vision enkundleni eBarber Fields. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ntokazi, kwanelo kwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuke udlakela edalela eParliamente namhla lapho amalunga wesifazane athi abanje khona amavele lezibono ngamapolisa esilisa adatshulelwa impahla zangensitha. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo lingayikatshana salani ku Live Talk lilani. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.